siyabonga Gibbs Dube. Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 29 ngoNcwabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sesakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umeya wedolobho leHarare uthi amakansila amanengi elizweni kawafundanga.
Kunoko kwenza ukuthi bona abantu bazibone ngathi umbebafundile, yikho okwenza ukuthi ilizwe lihle namhlanje. Amadokotha khonapha kumapayile ama-ministers awonke akula ongena PhD.
Abalwela amalungelo oluntu kwele South Africa sebekhuthaze ukuthi kugcwalisiswe isinqumo sedale esokuthi ihofisi yeziphepheli ePort Elizabeth kumele ivulwe.
Abantu bese behamba besiyalala khona, umuntu afika lale amalanga maybe lala 2-3 days ukuze aphume etholini.
Kambe amazwi kankosikazi Grace Mugabe awukuthi abalwa impi yenkululeko kabayisibo bodwa abalelungelo lokukhuluma ngezelizwe angaba isichoni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umeya wedolobho leHarare umnumzana Bernard Manyenyeni uthi amakansila amaningi elizweni kawafundanga. UManyenyeni uthi amabandla ezombusazwe kumele akhethe abantu abafundileyo ukuthi babe ngamakansila. Ekhuluma embuthanweni owenzelwe eHarare izolo, uManyenyeni uphe njengomzekeliso amakansila angamagqwetha esithi ilizwe lonke lilegqwetha elilodwa nje elingukansila phakathi kwamakansila azinkulungwane ezimbili. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Association umnumzana Marvelous Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina khonoko kasiboni liyilo udaba. Udaba olukhona lapha yikuthi isekelo selizwe kufuze sikhangele ukuthi sithoni sona sithini kulolu daba lwabantu abangafundanga kumbe abafundileyo. Siyakwazi ukuthi isekelo selizwe kasikhulumi ukuze umuntu ukuthi abe yi-public official angaba yikhansela kumbe u-MP, ayitsho ukuthi ufuze abe ngumuntu ofundileyo. Njalo sikhangela futhi ama-act esilawo asebenza ku-local government njenge-urban councils act, rural councils act, bonke akuthovele ukuze ukhansela ufuze abe ngumuntu ofundileyo. Kodwa thina siyazwisisa ukuthi ilizwe eseliphila yilo kathesi kufuze umuntu abe ngumuntu okwaziyo izinto oziyenzayo, kakhulukazi ukubala nokubhala. Umuntu la angakwanisi ukumelela abantu sabuthi manxa engakwanisi ukubala nokubhala.
Singathini kunkokheli yona engaba njengomongameli kumbe bona ama-MP la imithetho kumele iguqulwe na?
Ye, kufuze kube njalo. Uyabona kathesi imisebenzi eyenzakalayo kumakhansilini laphana kulama-MOU abhalwayo, kulama-minutes abhalwayo. Konke lokhu kufuze kubanjwe ngabantu abakwanisayo ukubala nabantu abakwanisayo ukubhala ukuze bazwisise i-business eyabisenzwa ku-council chamber kumbe ePhalamende.
Lo ngumnumzana Marvelous Khumalo, isiphathamandla senhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje siphinde saxoxa lo councillor womuzi weSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Into le ayayikhuluma kayikhulunywa ngumuntu othi uyasupport iMDC. IMDC yiparty yabantu abangayanga, yiparty yabantu abathengisa emgwaqweni, yiparty yabantu abasebenza emafarm. So yena ama-degree la esewadinga atholakala kuzanu PF, yikho okurong part. Thina ama-form four sigcwele khonaphana, yikho lapho esikhona, sisemzini wethu. So yena kahambe kulabo abafundileyo ayoyenza khonokho akuyenzayo khona ngale, ngapha okurong part. Khonokho okwenza ukuthi bona abantu bazibone ngathi umbe bafundile, yikho okwenza ukuthi ilizwe lihle namhlanje. Amadokotha khonapha kumapayile ama-ministers awonke akula ongena PhD. Kodwa zi-PhD ezokulala lebulala ilizwe. Amazwe abathi yala abantu abangafundanga yiwaphumelelayo. So angazi yena imfundo yakhe leyi indaba wabuya ebantwini abangafundanga.
Okhansila kumele babe kumbe le degree kumbe lokunye unjalo liyavumelana la kwini
elo kuyenzani i degree ufuza abe le degree ngumuntu olomsebenzi wakhe osebenza ku council mina ukwami i oversight role yokubona ukuthi kona into ezenzwa lapha zi right yini impromoter ipati yami isifiso zayo ngibona ukuthi kona ama directors lezi nxa bengayikwanisa ukusebenza nyabaxoxa i-form 4 injalo nama degree yabo ufuza abe lama degree nxa sithola umuntu sithatha umuntu sifuna udoctor siyathatha amajob xa sifuna uinjiniya sathe injiniya xa sifuna i-accountant siyathatha ama-accountant so i-politician oyabe esenza kwe-politics manje nawo ama-insurance bayafunakala nxa befuna ukujoyina i-politics bayajoyina kodwa abaningi asomlando wawayo balandakala khona kwe-politics soko thina sikwanile sinje so
lo ke bekungukansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo esixoxelayo ecingweni ekhona le eHarare. Abalwela amalungelo oluntu kwele South Africa sebekhuthaze ugatsha lwendaba zasekhaya ukuthi lugcwalisise ngokuphangisa isinqumo sedalela Supreme Court yalelo lizwe sokuthi ihofisi yeziphepheli esePort Elizabeth esabelweni seEastern Cape eyayivaliwe ngomnyaka ka-2011 kufanelwe ivulwe. Ukuvalwa kwale ihofisi kuhlukumeze kakhulu iziphepheli njengoba bese kudingeka zicithe inkalakatha yemali zisiya eJohannesburg kumbe ePitoli. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho ekhona le eJohannesburg kwele South Africa.
Idale le Supreme Court lethule isinqumo sokuthi ihofisi yesiphepheli ePort Elizabeth kufanele ivulwe kungakedluli mhlaka 1 Ntulikazi ka-2015. Kutukatsha lwendaba zasekhaya okuyilo olwavala lehofisi ngo-2011 ngoba lusithi sekufanele wonke amahofisi alolu hlobo abesemngceleni yelizwe lwaphikisa lesinqumo emthethwandaba wesisekelo sombuso. Kusenjalo umthethwandaba wesisekelo sombuso lawo usuthe ihofisi yeziphephelile kayivulwe njengokutsho kwesinqumo se-Supreme Court. Abalweli amalungelo luntu laba bakhuthaza ugatsha lwendaba zasekhaya ukuthi lulandele isinqumo somthethwandaba ngokuphangisa njengoba kuvalwa kwalama ofisi kuthwalise isiphepheli amagabha avuzayo. Isikhulumeli senhlanganiso yezamalungelo oluntu kwele South Africa umnumzana David Kote uthi ngokomthetho lolu gatsha lulenyanga ezintathu kuphela ukuthi luvule ama ofisi la.
By closing an office and not providing any alternative, it's causing severe prejudice to the community.
Ukuvalwa kwale iofisi kungekho enye indlela yokulungisa incwadi zabo kulethe ubuzima obukhulu. Sifuna ugatsha lwendaba zasekhaya lulandele lesi sinqumo enyangeni ezintathu ezilandelayo. Nxa kungehlula ukuthi benze njalo, sizathatha amanyathelo.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Andrew Ndlovu uthi vele kwakungasiwo mbono omuhle ukuthi iziphepheli zonke ezihlala emadolobheni sekufanele ziye emngceleni nxa sekufanele zengezelele amalanga emaphemithini azo okuphephela. Uthi ukuvulwa kwale ofisi kuzaqeda inhlupho ebezibhekane lezinkulungwane zeziphepheli.
Kuzosiza kakhulu ngoba uma besithi siyabheka ePretoria lalapho abantu okungani besathemba ukuthi kusele khona amawuyati bekuhlala kulama queues lama lines amade kakhulu ukuthi umuntu nje ugcine ehlukumezeke ngokulayinela izincwadi okwamalanga lamalanga plus abanye abantu bese behamba besiyalala khona umuntu afika lale amalanga maybe lala 2-3 days ukuze aphume etholini.
Unkosikazi Amanda Sithole yena uthi ukuvalwa kwamahofisi la bese kwenze abaningi bekela kwengezelela insuku emaphepheni abo sekusitsho ukuthi sebeselizweni ngokungekho emthethweni. Uthi lokhu kukhomba xathi ukuthi amalungelo abo njengesiphepheli kawanakwa.
Amalungelo wethu njengathi thina like abantu ababuya ngaphandle awakho right eSouth Africa. Ngoba manje ma ungagula uhambe uye esibhedlela or eclinic bakufuna amaphepha and ma ungenawo amaphepha abaku-attend bazokutshela ukuthi kumele ubuyele endlini uyefuna amaphepha.
Isinqumo somthethwandaba lesi sethulwa ngesikhathi kusanda kuvela inhlolisiso ekhombisa ukuthi iziphephele ezinengwe leSouth Africa sezibanjwa ngamandla ukubhadala imali yesifumbathiso ukuze zithole usizo ekulungiseni incwadi zazo zobuphepheli. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kweleSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe uthi abalwa impi yenkululeko kaba yisibo bodwa abalelungelo lokukhuluma ngezombusazwe. inkokheli yebutho kunyele yamapolisa yake yathi kayisoze inanze umnumzana Morgan Tsvangirai ngoba engayanga empini. Kodwa unkosikazi Mgabe sethula amazwi yakhe emhlanganweni webandla lezano PF oyenziwe kozwimba ngolwesine. Uthe kasoze eyaliswe ngumuntu ukukhuluma kusenhliziyweni yakhe. Ukuhlaziya amazwi la sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
So kusho ukuthi kungenzeka ukuthi ke naye usezilungiselela ukuthi angene kuleso sikhala. Kuthi noma ubengelakho lokho kade uvele kufunwa ngabantu bezanu, yena nguye osecabanga ukuthi mhlawumbe angangena kulesiya sikhala aphathe noma engelayo imbali yokuthi wakwabasempini.
Siyabona njalo ukubana kumkhosi munye unkosikazi Mgabe uthe yena kungavunyelwa impahla ezigqokiweyo, kodwa kuthe kuphela lumbuthano abantu baphiwa impahla ezikhanya ezinye zakhona zike zagqokwa.
Mangithi mina kuvele kujwayelekile ukuthi abantu bezanu bakhulume ngolimi olumbaxambili. Abantu baseZimbabwe bayahlupheka, imisebenzi ayikho, imali ayikho, amafemu awasebenzi, impahla ezimele ukuthi ngazikhiqizwe emafemu ezintsha ezingazange zaqhaza gqoka omunye umuntu zimbalwa, ezikhona ziyadula. Emntwini onesifiso sokuhamba ayojabulisa abantu ngento ejikileyo.
Lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxe la ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela ukuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lonkosikazi Olga Spillman olwela amalungelo abesifazana lawabantwana kwele South Africa. Sicubungula udaba lokunanzwa kwamalungelo abesifazana ikakhulu kumhlobulo weSADC. Siya kwamukela kuhlelo.
Ngiyavuya ukuthi ningamukele kuhlelo lwenu. Mina ngiyinhlanganiso yesamukela Women's Feeding Scheme lapha at Port Elizabeth in South Africa. And kuyo isa with South African Women in Dialogue. Lapho khona kurepresenta onke ama-women akwaphansi kwe-Women's Commonwealth. Ngiyu-chairperson khona lapha kwilanda kwe-women in the province.
Kuyona le inyanga ekancwabakazi esesiyigqiba ibibhekane lodaba lwabesifazana khona ngapho kwele South Africa. Sesikhangela impilo yabesifazana abangafundanga bafika emakolitshini. Singathi ingcono yini kulezi nsuku nxa iqathaniswa leminyakeni edluleyo?
Hayi, impilo yabo ingcono kakhulu ngoba kukhona lama-NGO abancedana kunye nabo. Nezinye izinto esithi sincedisane nazo kunye norhulumeni ukuze sikwazi ukubambisana nabo bazali abanjalo. Abanye sivele sibathumele nakhona nasezikolweni ukuze bahambe bayokwazi ukwakha izakhono zokuthi bakwazi ukubhekana kunye nabo.
Sesihlaziya ukulinganiswa kwamathuba abesifazana lawa besilisa. Izinqumo zomanyano we-African Union eze-Millennium Development Goals ziyagcwaliswa na kumazwe akuSADC?
Ewe, ndingatsho ngithi ziyagcwaliswa kancane kancane noko kungakhange okungazokhawuleza ngoba azange kwakhiwa iRoma ngosuku olunye. So ukuthi ke kuloo nto bayayidlala kakhulu indima yabo abakumninzi emiphezulu ukusibeka kwizinga eliphezulu singabomama kwaye izinga lethu liyalinuka ngakumbi. Sithi ngoku sekulilo ithuba loo mama le nto okokuba bangahlala kwizikhundla ezingaphezulu ezifana nokuphatha abengoku kupresidenti wekhantri ngoba ayiyo nto yokuqala ezabe isenzeka eSouth Africa ezabe kubekho upresident ongumama ongumntu olanda ongumama obhinqileyo ngoba iyenzeka kwamanye amazwe. Yenzekile phaya na umama uBanda ungupresident kwi-country yakhe kunye nomama uJohnson ungupresident kwi-country yakhe, kanti nalapha eSouth Africa umama uNkosazana Zuma unguye upresident olanga uchairperson ku OAU. Nathi singomama, we are rallying behind CDC. Apha South Africa sifuna upresident wento ngumama njengoko sisenza njalo uba utata uMarcus Gaze uGaze kudisposa wayelinikile ithuba esibonakalisa into yoba oomama banathi sakhona sokuphatha kwaye ilizwe alingekhe kuba ngilizwe elipheleleyo lingakhanga libe oomama babe nendima yabo abayidlalileyo njengoko besebenze njalo. Umama uMrs Gaze naye she was leading ebengumphathi ngelaa xesha. Why kungangani nathina singenakwazi ukuba sibe noprezidenti wonto ongumama ozawuthi aphakamise izinga lelizwe lethu kwaye asiyenzi loo nto leyo sisithi sikukhuphiswana kootata aba bethu bomntu abase-South Africa okanye base-Africa sithi nathi sifuna ukubabonisa ootata singasebenzisana sisonke nangalonye siyibeke iAfrika ezingeni eliphezulu.
Liphatha njani udaba lwabesifazana abavela kwamanye amazwe abadinga usizo ikakhulu abeZimbabwe njengoba abanye bengelancwadi ezibavumela ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni? Libhekana lezi zalwane zeSouth Africa kuphela?
Asijonganga ukuphela abantu abasuka eSouth Africa. Siyabancedisa kakhulu kangandlela ngoku siye sithethe kunye nazo neekliniki ukwenzela uba bahambe iikliniki xa bekhulela and babe nokwazi into yoba abantwana babhalise. Xa bebhalise belapha bayakwazi ukuthi bafumane ukuncedo njengaba abafumana igranti yabantwana uba lisondle sabantwana njengabo nabo mama balapha eSouth Africa nabo abo mama balapho kumazwe bayawafumana ngoku.
Sibongile ukuxoxa lani kuhlela. Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Olga Spielman, isiphathamandla senhlanganiso ye-NCO Samkela Women's Movement elilunga le-South African Women in Dialogue. Lithiye indlebe ngomgqibelo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar and spice, I feel nice. That sugar and spice, so nice, so nice. I got you.
Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umeya wedolobho leHarare uthi amakhansila amaningi ilizwe jikelele kawafundanga. Abalwela amalungelo oluntu kwele South Africa sebekhuthaze ukuthi kugcwalisiswe isinqumo sedale esokuthi ihofisi yeziphepheli ePort Elizabeth kufanele ivulwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vatereri.
Good night, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.